sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-13 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo we-Al Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuthinteka kukamongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni kuyinto embi kakhulu.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni, ama-permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula.
Akusho ukuthi uzothola ivisa ngoba ivisa sungabuye incishe, kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululande nakancane ukuyithola le visa lena.
Inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi isiphe usizo lokudla ezigabeni eziyisithiyagalombili eZimbabwe okusize abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000.
Lesikhiso sithi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka phambili ngoba i-drought inganiba khona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo we-Al Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Ibizo laleyi documentary lithiwa Gold Mafia. Ihlandla lanamhlanje liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ethule amazwi okwethusela intatheli zindaba izolo esithi zizawukhomba olotshwala zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba zisithi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Kuhlandla lakuqala eliphume ngeviki edluleyo elicunule abanengi, isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel owaziwa njengomprofeti uphume kuvideo le etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ayecabanga ukuthi ngabatshali bezimali ukuba uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa eZimbabwe imali edlula amadola eMelika adlula kancane ibhiliyoni i-US 1.2 billion dollars etholakale ingaphandle komthetho ukuyathenga igolide njengendlela yokuhlambulula imali. U-Angel waveza ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ngemisebenzi yenkohlakalo le. Omunye othinteke kuhlelo lwe-Al Jazeera umnumzana Ewan McMillan uveze ukuba usebenza lo Mnangagwa athi wampikela ejele ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela wesizwe i-state security esenzela ukuthi kungazakali ukuthi uMnangagwa ulesandla kunkohlakalo le. Lamuhla umncedisi ka-Angel umnumzana Ricky Dulan ubikwa ezaphuma kule documentary etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi nxa zifuna ukuhlangana loMnangagwa kumele zihlawule imali engange-US 200,000 dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlazi ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uwethusela intatheli zindaba kasuseze kulungisela kancane isimo selizwe kuza kwenza ukuthi kube kube okwedlula lokho. Lokho esikubone ku Al Jazeera lokusakazwa izintatheli zindaba ngokuhlukahlukana kwazo elizweni langaphandle kwelizwe kuyanceda kakhulu ukuthi sazi ukuthi ilizwe libuswa njani lokuthi kulezigebengu ezijontshela ilizwe. Uhulumende kumele ukuthokozele lokho kulokwethusela izintatheli zindaba, akuthokozele ukuthi uselayo i-information, selabo ubufakazi obunye obuthile obungamenza aqalise ukudingisisa kabanzi ukuthi kambe laba ukuthi abathinteka bathinteka ngayiphi indlela, babotshwe bachutshiswe ngendlela yakhona bayebhadletshele njengalokhu kufanele. Ukwethusela intatheli zindaba kuveza khona ukuthi bayafihla bayesaba lokho okuzavela okuzakhulunywa ngakho. Abafanelanga ke bethusele intatheli zindaba, kuyinto engaqondanga leyo, yinto engafanele ngiyenziwe noma sekutheni.
UMacMillan ukhuluma ngokuthi uMongameli Mnangagwa ngomngane wakhe. Ungathini ngokuthinteka kukaMongameli kulolu daba?
Ukuthinteka kukaMongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni, kuyinto embi kakhulu, kuyinto engahlanga la kancane, ngokuba phela nguyokhangelela ukuthi avikele umnotho welizwe. Nxa ethinteka ethintwa ukuthi uyathinteka, kuyinto efanele ukuthi laba bakhangele ngeze corruption bayihlolisise phela ukuze bancedise abantu beZimbabwe ngokubazisa ngokugcweleyo ukuthi hayi kathinteka umbe uyathinteka, ngokuba lokho kuvele emsakazweni kuyethusa kakhulu. UMongameli welizwe noma yiliphi ilizwe kafanele angathinteke entweni zenkohlakalo la kancane, ibizo lakhe nje alifanelanga livele la kancane. Ngakho ke lokho kumele kuhlolisiswe kakhulu, kuyinto embi okuphindwe kanenge, ihlolisiswe hayi yena ukuthi azihlole kodwa kuhlolwe ngabanye abazimeleyo.
Bakhona yini abathinteka kulolu daba obona bebotshwa Ncube kumbe kuzabotshwa zona intatheli zindaba ezethula lolu daba kuphelele khonapho?
Okulula ukuthi kubotshwe intatheli zindaba lalabo abakhuluma ngokuthi kakuhlolisiswe lokho okukhulunywa ngakho kulokuthi kubotshwe izigebengu lezi eziqanjwayo. Kanti ke lalabo abazabotshwa kuzanga ngokuthi bame kuluphi uhlangothi empini eziphakathi okuthiwa yi-factionalism phakathi kwebandla leZANU-PF, kuzaya ngokuthi futhi basondele okungakanani kulaba abaphethe amandla wonke. Nxa bengaphathanga amandla amakhulu bazabotshwa, kodwa esikhathini njalo babotshwe babuye bakhululwe ngalokho okuthiwa yi-catch and release. Ngakho kubotshwa kwabo akungathembisi abantu ukuthi kuyabe kulungiswa kulwiswa i-corruption. Kungenzeka kube ukubotshwa nje ukuthi abantu bame ukukhuluma, bame ukusola, kucatha ngokuthi kukhona okwenziwayo. Ngemva kwesikhathi ubone sebephiwe ibail, ubone sebehlezi ngekhaya, ubone sokuthwaka kulabo ufakazi sebephumile nje. Ngakho kumele ke isizwe abantu bonke baqhubeke bechutshise ukuthi laba abaqanjwayo kabahlolisiswe ngokomthetho ngendlela ezimelewe ngakhetha uhlangothi. Nxa betholakala belecala babotshwe, hayi ukubopha labo abakhuluma ngokuthi kulecala elenzakeleyo.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Abanye asebethole incwadi lezi ezama temporary visa bathi zengezelela ukuhlala kwabo eSouth Africa ngokusemthethweni ukuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Amaphepha la athiwa ngama temporary visa ahlawulelwa imali engama rand ayinkulungwane lengxenye 1550. Sixoxe legqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umuntu ongumuntu nje ongenalo lolo lwazi kumbe nobobucwepheshi usezofuneka aceleke kuhulumene, ikakhulukazi kumgomo wangasekhaya, ukuthi hayi bengicela ukuthi ningakubheki lokho ngoba mina nginakho. Ngicela nje ukuthi ngibeke isicelo sami sobuhlale bala ekhaya nakhona ngingafinyeleli kulokho okudingekayo kumbe kule migomo edingekayo.
Manje ngokuzwa kwenu bakhona yini asebawaphiwe ama waiver la?
Ukubaluleka kwe waiver ngingasho ukuthi kufana nje nokuthi abantu basuke befaka isicelo sokuthi baqhubeke besebenzisa lama ZTP akwaku DZP okwanikezwa ngoba abantu benganelisi ukufinyelela ezingeni lokuthi ba-apply lamanye ama visa. Kanti ke lokho kungafana nje nokuthi ikudlalisa isikhathi nemali ngoba kubiza imali lokho kodwa abantu abaningi siyazi ukuthi bangeke baze banikezwe lutho banganikezwa ama waiver kodwa visa ngeke bayinikezwe ngoba unqonqosho waza ngasekhaya lapha umnumzana uDokotela Umtswaledi wayethena cha lokho kungulezi nguquko lokuvalwa kwama visa awe ZTP kungoba iSouth Africa inenkinga enkulu kakhulu kwezasemsebenzini ifisa ukuthi iqhasha abantu bayo abantwana balapha eSouth Africa isuse abangaphandle abayibona abathatha imisebenzi yabo eminingi ngakho kusho ukuthi leso statement kuzosho ukuthi sebe singasasho lutho uma kunganikezwe abantu ama visa ukudluliseka ngewave
khona kunzima okunganani kumbe kulula yini ukuthi umuntu enelise ukwathola ama visa la
yebo empeleni ukuqalisa nje kunyanga ledluleyo abantu baqalile ukwathola ama waiver siyazi ukuthi ngonyaka ophelileyo babeqale ukuthola imiphumela eyayibakhomba ukuthi hayi abaphumelelanga abaningi ukuthi bawathole kodwa yabuye yahoxiswa leyo mphumela kwathi hayi laba kade sebetholile yonke le mphumela kade sebeyinikezwe iyahoxiswa kuthe lonyaka baqala ukunikezwa leyo mphumela ukuthi hayi le mphumela iphumelele bayawanikeza lama wave ukuthi kabaqhubeke ba apply sibona ingathi lokhu yikupolitika nje kuphela ngoba siyazi ukuthi empeleni sokuyikwenzela ukuthi ngoba kune case eza eyinkantolo icalize eyinkantolo elikanqonqosho wangasekhaya elibhekane nokuthi kanti kungenxa yani wahoxiswa ama ZTP kuyindlela nje ukuthi inkantolo ngoApril kwenyanga esiqala kuyo mayifika ukuthi webuka abantu abafaka izicelo zama waivers abanikeza so bonke abantu kabalandele lokho okukhulunywa ngqonqoshe ukwenzela ukuthi icala libukeke sengathi alinamsebenzi ngemva kwalokho bese beyawancishwa ngoba ungayitholi iwaiver akusho ukuthi uzothola ivisa ngoba iwaiver sungabuye incishwe kanti usudlalisa imali uapplyela iwaiver and wadlalisa imali njalo uapplyela ivisa akululande nakancane ukuyithola le visa lena ngoba masibheke umthetho kuyinhloso nenjongo kahulumeni nongqonqosho waza ngasekhaya ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle bangatholi kulula ukungena kwele South Africa namhlanje kufakwe umthetho othi nabakade benama permit kumbe befake izicelo zama permit awesikhathi eside bengakatholi imphumela kusho ukuthi bavunyelwe ukuthi baqhubeke bahlala kuze kuyofika u31 December 2023 bese kubona sobala ukuthi kuyindlela nje yohulumeni eyokuthi ajabhise abantu inhliziyo labo abafuna ababeke izicelo zokuba ngabahlali balayikhaya baze bazihambele bodwa engazange azene aphendule ngoba esazi ukuthi abakwazi ukuhlala abantu bengasebenzi lokubelindele imphumela njalo bengakwazi ukuvakasha baye kwamanye amazwe ngoba bengenayo indlela yokuhamba ngoba phela bengenawo ama visa kuma passport asemazweni nawo.
Hello ke ngumnumzana Vusi Moses Banda igqwetha njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa at Africa Diaspora Forum. Inhlanganiso ye United States Agency for International Development kumbe USAID ikhiphe umbiko kunkundla yebulenjini Twitter izolo ukubana isiphe usizo lokudla ezigabeni ezijiyeneyo ezisichiya kalombili eZimbabwe osoluncede inani labantu abangamakhulu ayisikhombisa amakhulu ayinkulungwane ezisikhombisa i700,000. Lolu sizo olubizela phose izigidi ezingamachumi amane amadola $36.7 million baluphe kusukela kunyanga kaLwezi yomnyaka odluleyo kufika kumbimbitho lonyaka. USAID ithe ikubona kufanele usiza abantu ngoba akumelanga ukuthi abantu balale ngendlala. Ugeina Kumede Saidi we Studio 7 uxoxe lo nkosazana Precious Mzamo Ndlovu olilunga lebandla le-CCC othi bayazibongela inhlelo ezinje.
Ukuthi nje kulezi imininingwane athize kumele bavumelane layo kumbe bathini bathini ukwenzela ukuthi baqhubeke besebenzisana lezi zalwane zeZimbabwe. So thina njengezizalwane nje especially ezivela ngapha emkhomeni owomileyo emathebeleleni ngapha sike sile sifiso sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka sibili ngoba i-drought ingani bakhona izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile siyabona ukuthi ama-patterns ukutholakala kwezivuno asesiya etshintsha ngendaba zenezo zabo climate change and stuff engithemba ukuthi abantu abaningi basala ukudinga usizo lwama-organizations le ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngawo uhulumende uyayeke ethusambijana ukwenzela ukuthi inhlanganiso lezi zikwanise ukuqhubeka zisebenza
nxa kuyukuthi uhulumende uzamisa lezi nhlanganiso ubona kungaphambanisa njani abantu njengokutsho kwakho ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuwomile sibile emasimini abantu bengatholi lutho
njengoba sesengithile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi besebephila ngazo inhlanganiso lezi ilizwe lezimbabwe liwomile kakhulu kwezomnotho abantu abaningi abasebenzi abantu abaningi kuwomile emasimini abanye njalo ngabantwana abahlala kuma-childhood families abayehluleka ukuthi bathole ukudla kumbe bathole nje umuntu wokubancedisa besebephila ngazo nalezo inhlanganiso ngoba ngokunanzelelwa kwami lapha ebulili mamazifika i-criteria abakhetha ngayo bakhetha abafelokazi bakhetha abantu abadala abangasakwanisi ukusebenza bakhetha abama-childhood families bakhethe the most vulnerable families emphakathini ababa ne-first preference yokutholeni izinto lezo so bengamiswa laba bantu kungaba nzima kakhulu emizini eminingi isimanga sami ukuthi uhulumende ujahele ukuthini kuthiwa bakhuluma kubi ngohulumende kumbe njani kodwa siyananzelela ukuthi endaweni eziningi ibaba abasebenzisayo futhi ngoba ba-politicize indaba yokuphiwa kwabantu ukudla khona lokhu so siyabe sesingasakwazi ukuthi uhulumende lowo sekufuna abantu belambelambe sibili bonke bafe ngoba sabavumeli ukusebenza kufika yibo abacontrola inhlelo lezi kutholakala ukuthi abasapota ama-opposition bengasaphiwa kuphiwe laba abasapota ibandla elibuzayo so siyamangala njalo ukuthi naso kubuya kuvalwe futhi kutho ukuthi ihulumende le ifuna abantu befikile ayilazelo ihulumende le yezamphiwa
kubikwa elemelika likhiphe kunkundla ye-Twitter ukubana liphe usizo olufika phose amamiliyoni angu-40 lancedisa uZulu weZimbabwe kuma-district angu-8 kulo mnyaka ophelileyo kusukela ku-22 kusiya ku-March 23 kulo sizo yini eliluutholayo oluvela kuhulumende weZimbabwe
uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukubona elinye ilizwe kwenye indawo likhathazeka ngezizalwane zeZimbabwe ukuze likhiphe izigidi zemali ezingako ngapha uhulumende wabantu engazihluphi ngitsho ukuthi ancedise abantu it's unfortunate ukuthi thina ebulili makathesi ngale echiwoyo i-America ka-2022 siza ku-23 le ekhona kathesi ezigaba ezingu-8 ezikhulunywa ngazo hhayi thina sikho phakathi lapho ngakho usizo lwangikhona selitholi kukhanya bebethatha 1 district to province so lapha ebile nhlanhla yokuthola ngapha emathebeleleni south kube yimango so thina njengokulilima hhayi asitholi lutho kodwa siyake sithole kwezinye inhlelo abasinceda ngazo
alo ke ngunkosazana Precious Nomzamo Ndlovu ilunga lebandla le-CCC obexoxa logeyina kumede sayiti we-Studio 7 esebulilima okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com liludaba lokuthi kulomntwana wesikolo seHarare eGlenview ogwazwe ngomunye wakhe ngembodlela entanyeni wafa. Abafana laba abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa i-17 babikwa bebesilwa obhubhileyo enguye obehlukuluza lo omgwazileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla lezano PF liza kuba lomhlangano wedale elimqoka elePolitbureau lamhlanje lihlaziya impumela yokhetho lwebandla ama-primaries ayenzwe ngempela sonto. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanbonani kuStudio 7 wabingelela uNcedisi Ndlovu ngikwele South Africa kodwa ngivume eZimbabwe emigrants ngizizwa ngibadabela kakhulu izala zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe ngendlela ezingaphansi kwengcindezi ngakhona and uhulumende nguye ozincindezelayo akaliboni icala bemamele wamanje kukhulunywa ukuthi kuthiwa uCharamba ubeduzele ngokuthi uzobavalela ejele mina into engizibuza yona ukuthi baqhuba kuba unjalo bavotela bayivotela leyo zana kodwa ke bekwazi ukuthi siyahle kunyeva jina singabantu ikakhulu abantu bakithi emathepeland nasemidlands angazi ukuthi abantu bakithi bazoze bevuleni namehlo bebone nje ukuthi lento abayenzayo yabe ngoba abantu basempumalanga lokho esingaphansi kwencindezelo kodwa kuthiwa yizo lise likunkululeko sibona
Studio 7 khuluma no Nicholas Moyo khuluma ngila eJohannesburg ngithi mina abantu bakithi basesindebeleni ake sivule nomakhanda manje sicabangiseni njengabantu abanenqondo manje singalokhu sivumele ukuthi sizohlala njalo sicabange lemva unkomo kwathi bese Lancaster House unkomo uMargaret Thatcher amtshela ukuthi okay sicela ukuthi usinikeze 20 years ama farmers baqali baphume kancane kancane sinikele 20 years unkomo wala badonsela umgaba esayidini batshela umgaba wavuma bamnikeza ilizwe manje sibhizi ngapha futhi sesidivided amanye amandebela ku-MRP amanye amandebele aku-CCC amanye amandebela kuzalo PF amanye amandebela sakhuluma ngezizathu ayikho into ezoba khona vele ezothi amandebele sibonise ukuya phambili waye singathi thina singamandebele i-MRP ikhulumi sane ne-CCC ukuthi okay asithatheni amavoti wethu sininikele sibe ne-agreement ukuthi CCC sizokuvotela ku-national sicela nawe ngapha usinikeze emathebeleni before kuyiwa kuma-elections sazi ukuthi siya must fika kuma-elections into yethu ihlangene emathebeleni lizoyithola and then i-national univotele i-CCC uThabisa then yazi ukuthi i-president leyo engenile nine-agreement nayo ukuthi okay ngapha emandebeleni sizithele thina uzosinikeza emathebeleni even though wena uzoba i-over president at least leyo nto iyabonisa ukuthi at least niya somewhere manje lokho lidosisana kanjalo be-CCC badiye amandebela aku-MRP awanangqondo ngapha amandebela ku-MRP bathi baku-CCC amandebela ku-CCC awanangqondo niyabona ukuthi yonke le nto iyihlekisa niyasithina isihlekisa nini amandebela baba
njani Studio 7 linjani basakazi nabalaleli bonke siyabonga ngemsakazweni wenu izidaba esethuyeka zona zezimbabwe samahala sendaba le Aljazeera leyi kunzima abantu bakisho walulele libele yakubona ukuthi iZANU PF idlala ngabantu njani tshontsha igold tshontsha kwasani bagqibe ezikhwameni zabo mnanga khona abafazi babona abantu ababo hhayi kodwa kuzabaphelela kusisuza ngakho kuzabaphelela mpela asethemba ukuthi abantu lo nyaka bazavota ngendlela eqondileyo bekhiphe umbuso ongcolileyo umbuso wamasela uphume out ufake umbuso okhululekileyo othandwa ngabantu ongatshontshela uzulu olethela uzulu izidingo eziqondileyo hhayi lo mbuso wamasela weZANU PF lo ZANU PF ayizimiselanga ukubusa abantu ngokuqoqoqo izimisele ukutshontsha ukuzinothisa nje bona ayisiyo into eyalelwa abantu bakithi le abantu bezipha le ayisiyo nitshola kancane lento esiya
ku-Studio 7 linjani lonke linjani lonke asiyabezwa abantu bezimbabwe bonke bakhala ngokuhuquluzwa komnotho kodwa bekhala kunjalo kodwa begijima besiyavotela umuntu otshontshayo elizweni ongumuntu otshontshayo elizweni abakwathi fike betshintshe bebona omunye ukuthi yena uyenza njani mina vele ngangcono vele ngingavoti ngoba utshona usithi uyavota uvotele into ongayaziyo abantu bangikhola bengatshintshi ngaze kuthiwe njani bagijima besiyavotela umuntu oyi-one mthokozi umuntu oyehlulekayo
mbingelele ku-Studio 7 mbingelele abantu bakomthakazi bonke laba esishoneni masilabo khona hhayi mina nje into engayitholi kahle ile umuntu othiwa ngwe-EF F a waze wasinyanyisa umuntu wakithi ngendlela akhuluma ngayo nje kuthiwa i-EF nalo i-EF Zimbabwe lo muntu uyazange ukhulumisa indebele bhatilishona uyaze uyanyanyisa njani angazi te ngakhitshwa njani khona kude akhulumise ngoba into azikhulumayo zonke nje vele akukhanye ukuthi iqembe liyiqembu ungani kumbelaye ngomunye obabona abantu abahlukumeza abantu uyasinyanyisa lo muntu la lo baba lo ebheshu likazulu lo uhlala ekhuluma ngamaye amaqembu kuphela kala enye into angasitshela yona njengathi ngcono uhlala echothoza amaye amaqembu nje kuphela kususu izinto ezinjalo azifuneki ma kunje so la ophaka kufunakala abantu befundisa abantu ukubambana kuvote nothi kufundisa abantu ukuthi labana abadlunganga labana abalungile labana abalungana no la ngamaqembu afuna ukuhlanganiswa kuvote kuphela kungabi lo muntu esolo omunye umuntu amen
lithola njani basakaza abahle Studio 7 lapho ngithe ngiphawule lapha kodade wethu lo okhuluma ngo-president we-EFF lo mfundisi ubatunga ufundisi engekhona isimanda lo ngomdiwalo we-EFF hhayi dade wethu siyabonga yazi ngendlela uyibeka ngakhona sabanga ukuthi baku kulawana le studio 7 bazivela yabazivela ngoba la abantu bazwakala ukuthi ngaba agent ezabo bakhulumela izabo ngabe nje ba bathi bathe egcekeni besitshela ukuthi basupport izabo ayikho nje indaba yokuthi lokho abantu bebhizi begcolana lo Chabisa uChabisa akazake ibuthi izimbabwe uChabisa akatshotshi igoli eselikuthekisa kubo Dubai please cela ukuthi izabo ukuthi isihloniphe iChristmas siyayivotela vele kudalo yakho ya umfabi uyangena le athanda noma kanithanda ujahazi yamfaka
sibonga ustudio 7 ndinjani lonke mastudio 7 kubo bonke abasemsakazweni yabonga siyabonga kakhulu sithi silibingelele kakhulu phakathi komphakathi yatsho lathi amazwi sengathi baba singazwakala kwabostudio 7 da kati kanti vele kathi vele elizweni abantu baphathwa njani kahle kahle mina yenze izibuzo ukuthi kati amasosha kuhle kuhle lamapholisa kunye konke leziphathamandla zangkhona eziphathele indaba yokugcina ilizwe leZimbabwe zoba kuthiwa ilizwe lokuthula kambe njengoba isosha kungalasosha elihamba ngemota imota nje isosha lelihamba ngemota amapholisa ahamba ngemota akula mina ngakhanyela ngikhuluma ngelapha e-South Africa amapholisa ase-South Africa lapha azake mbona ipholisa e-South Africa zihamba nyawo kahamba imota yomsebenzi ihamba nyaka bama izimota lezi ezilayitha amalayitha amhlophe lezi ezingane amakhanda angikhona ngane zinyuka kathi laphana imbangela yini njengoba sozokwavela egcikeni ukuthi upresident ngiyothengisa igolide kati ulithengisa njani igolide siwa abantu abehawula yena sidla yedwa kati umnangogwa kuthi kuhle 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 ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle 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 sibili alike lisiphakamisele i-audio lesi sizwe kahle kahle sibili angazi ukuthi abalaleli bangayizwa kahle bangayiphakamisa kanjani ukuthi bezwisile ukuthi kati okuyenziwa sibili phakathi kwelizwe uraithi kuhle kuhle kuyasiphilisa kuhle sibili umuntu aphile sibili phakathi komphakathi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
zalenzela amanga phakathi komnyaka
dlala dlala ntete ingoma kaSikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Lamhlanje ziyawa emsakazweni we-Al Jazeera, asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama-permits azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.